izakhamizi eziqoqe le Studio 7 zithi zithwele nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhulunywa ngamapholisa lababalisi kulindawo. Ngakho-ke zicela uhulumende angenele. Omunye wabo ngumnumzana Mission Nkomo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besiswenene ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi siqubani okhuluma ngaso njani njani. Abakulaleli babengazwisisi bona abasebenzisi ukuthi basebenzisa ama-chapters kuphela. So abantu laba khonokho kuyasihlupha njalo lasesezifundweni ezikoleni ukuthi kubuye kuqashwe amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise ukuthi bathini ngoba yena yedwa uyabe engazwisisisi ini isiNdebele nesiqu seizinto akhuluma ngaso.
Umnumzana Qhubekani Mahlangu wesiqintini senzwananzi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besiza ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha.
Ubunzima obunye sihlangana labo ukuthi khona siphongubona this time kulabantu abaphonga ukuthi bafuna ukumayina sebedrile isigoda asange sithole information. Bafika nje badrile umgodi kwaba ukuthi bayasebenza singakwazi. Sizama khona ukuthi nxa bezabuya sikhulumisane labo ukuthi nasibe ngama-first preference kuleyo ndawo. Ngoba indawo leyo ngeyethu. Ebantwini belifane nabo ngifisa ukuthi ngayo kuyavuma ukuthi khona sanelise ukubonana leziphathamandla zizwe sikufunayo lesingakufuniyo phakathi kwezigaba zethu.
Umeli weLupane East edalela ePhalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi iyinsinda baphendule.
Silohlupho esibhekane lalo olabantwana ikakhulu eprimary ku-education abantwana abafundiswa ngamatitsha angakwanisi ulimi olukhulunywa ngabantwana. Kunjalo-ke udaba lolo siluhambisile phezulu ku-public service laku-education ukuthi beyabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba. I-public service ibiqhatsha amatitsha ingazange yaconsider ukuthi uticha wangkhona uvela kuphi umhlubulo.
UDube uyaphambili egcizelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ungabe kungembiwa na.
Kumele ukuthi kubonakale ukuthi yizo yini kulama minerals kuleyo ndawo. Kumele ukuthi kwenze i-exploration. So-ke abantu abaye begebha laba abantu abaye besenza i-exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa u-explora uyabhoda yonke indawo. Then nxa sebekutholile-ke yikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulume lezakhamizi ukuthi bavumekala kumbe kakuvumakali khonoko njalo izakhamizi zibenefitane.
Abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Josiah Skhosana ohlala eMatundulwini Village ngomunye wababelo mcabango onje.
Lapha sithole udubo lwemali lapha. Hayi imali ke yona yinkinga. Ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayise. Kodwa mina ngile mali engiyihola empentsheni but nginayisusa. Lapha kunzima. Lapha uyakwazi layo njengoba wasuka nje khona. Alapha kunzima
lapha.
Alapha kunzima lapha. Sasithe ngqindo okukhulu la esebenza zimthe down kubuya lundoda la uyatshintsha kwathi
ukufanana.
Izakhamizi zeLupaka Village eziswelayo ziyaholiswa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU PF. Unkosazi Pretty Msimanga uyatshiseka.
Mina ngu-ZANU PF ogcweleyo, mina ngiku-district ngu-PC. Inhlelo ngazibuya zisilanda uzafica ukuthi isikhathi esiningi kuyangena abantu esingasebenzi labo bese kusithi thina abantu esisebenzela iphathi sicine singasangenanga kulezo ndlela. So ngesikhathi nxa kuholisa khuma labezanu p f angazenzweli fithi ukuthi ngabe izanu ekholisayo ngabe lami ngiyathola ngidli njengabantu bonke ngendlela engisebenza ngayo langendlela engithengwe ngayo emahhofisini ngingadli. Kungene omunye ongasowe iphathi yami ngakelo bantu.
Banengi abazenzela inhlelo zokuziphilisa bathole inzuzo. iluba self help project hand in hand iqembu lezakamizenzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi
yayi project lesiye sikhathe sizethu belabo babanja abalutshwana sasikhathe singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa sasesithi singeke sihlale nje kuphela sakhipha amadola ngenyanga sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthanisa sathi ngcono sithenge nini imbuzi sasesizifuya kwimbuzi zona lezi sabalazo seziningi sasesithi besithini ukuzithengisa
iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala okwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele kube nentuthuko ezigabeni zabo kuqhatshwe abantu balapho kulungiswe indaba zemfundo lezempilakahle ngimele estudio 7 elupane east igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.